abantu bengathi njalo gifts not kona sokungumkhuba kumbe ngithi culture yabantu bezepolitika bezimbabwe amaphathi wonke kusukela kwebusayo kusiya kwephikisayo ukuthi nje kube lokungathi singathi kungazwani kodwa ngakunanzelela ikakhulu emabandleni la abuthanje kahulumeni baphikisayo akusikho ukuthi ikungazwani nje ukuthi nje abantu sikhululekile emabandleni la ukuthi sikhulume imbono yethu noma uyakhuluma okwakhe abanye kungazwani kodwa hhayi kuyazwanwana
ubaba Pepe ubona njani ngodaba lolo
uyazi mina nxa usithi wena kuthiwa kulokungazwani mina nguzisisa igips ngoba ukungazwani kufanele kwaziwe yithi abanikazi bamabandla angikhona ukuthi sazi ukuthi hayi lapha sixabana lapha asivumelani la ungakhangela emaphathini la aphikisayo kulalokhana esithi thina kule free speech kule transparency izinto zenzwakala wonke umuntu ekhona kodwa-ke i-free speech nala kulapho okwenzakala khona izinto transparent abantu bonke bekhona kulabanye abangaba lokukhonona thile ukuthi ha ngabe kube nje ngoba lapho kulabantu abaningi khona gips akungeke kube le silence kumbe kube le one straight line ukuthi abantu bangikhona basebenza bacabanga ngendlela efana naye akuvela kwenzakali khonokho emhlabeni so nje okuhluphayo ukuthi lina benews kakhulu lisuka bese lisenza ukuthi abanye abantu abalalela ama-radio bagcine besethuka bebona ngani kulento enkulu esisenzakala sokudilika iparty ikanti-ke kwesinye isikhathi kuyabe kungalanto enjalo hhayi ngibona ngani-ke ukungazinaleli kubona lina njengabantu abanozindaba ku-healthy ngoba kuyakwenza ukuthi wonke umuntu eze ekhululekile ukukhuluma lokho akucabanga yabonani kungakhulisa ibandla lakhe
ye okumele udinga amabandla akwenza la aphikisa ele ZANU PF baba Moyo ubona njani kuyini kwenza ukuthi abantu bagcine besithi ya liyasebenza sibili loba lingekho phakathi kukahulumente
abantu vele babubona ukuthi siyasebenza ngoba umsebenzi wokuqoqa siqoqela ukukhipha iZANU PF nge-2018 iphakalele sibile emabandleni wonke abantu nxasibezwa bakhala ngapho kakhulu bakhala ngokuthi amabandla lawa ngabe ayabambana abe libumba elilodwa kumbe kube nendlela yokusebenzisana nathi siyajabula njengamabandla aphikisayo ukuthi besikubonile khonokho inkokhelo zethu ongaba umduli owakutshwanirayi wonke nje bebonakala bebonke bekhuluma bembela wonke emisebenzini benxusana nxa bele misebenzi abantu khaya kuyabajabulisa lokho njalo bayafisa ukuthi ngabe kuya phambili nathi siyakufisa ukuthi ngabe kuya phambili kufika njalo
okuhluphayo Bebe kuyini okwenza ukuthi amabandla aphikisayo angabambisani ukuthi bayenze ongani kuyafanana nje loba nje ingqondo ijiyana
ngake ngithi ukuthi kukhona engingakubeka sibili ngithi kathe sekukhona okuhluphayo currently ngiyabe ngiqamba amanga ukuthi kona ngithi kukhona okuhluphayo ngoba engikubonayo ukuthi okwenzakalayo ngezenzo okwenzakalayo ngenkulumo ngibone ngani kutshengisa ukuthi kona akulanto ehluphayo ukuthi kona amabandla aphikisayo asebenze ndawonye but engikwaziyo ukuhlupha kakhulu yikuthi nje abantu bezimbabwe abakazwisisi i-politics ngendlela okufanele bayizwise ngayo ngoba i-politics yikuthi-ke wonke umuntu okufanele ukuthi aphatheke ekubusweni kwakhe yilabo ababe ebakhethile ukuthi babuse njalo abantu ababusayo bonke babusa bekhethwe ngabantu yena lowo u-general public okhona but okusuka kungihluphe mina kungikhathaze kakhulu ukuthi abantu babakhangeli ukuthi kona bafanele baphatheke ekuthini basuse kumbe balungise udubo lweZimbabwe babona ngani kungaba le political party kube lama-leaders ku-political party ama-leaders angikhona sokufuza ukuthi abe njengomuntu oqhatshiweyo komiklisi ukuthi uzahamba komiklisi ayesebenza engumanager ngoba indaba yompolitiki ibamba wonke umuntu jikelele ayibambi umuntu oyedwa ayibambi i-political party okuqakathekile njengamazimbabweni ukuthi sifane sibe kwazi ukuthi nxa sinohlupho esibone ngani ludalwe yigabe le-ZANU PF asivumelini sonke ukuthi udale umgabe lezani PF singaqalisi ukukhangela ama-personalities ngoba singaqalisi ukukhangela ama-personalities sesibuyela egenini kamgabe yokuthi umgabe survives for 36 years esebenzisa ama-personalities so kakade sasibekeni ama-personalities phansi sibone ukuthi umuntu owadala ama-personalities siqale sidile naye simkhiphe uzabona ukuthi kuzaba lula khonokele ukukhulumayo ukuthi amabandla asebenze ndawonye lawo aza kubona sokulula ukuthi asebenze ndawonye ngoba okutshengisa ukuthi size sibone ukuthi kona kusetshenziswa ama-personalities zasica ukuthi kumgabe iZANU ngumgabe la ngapha abantu sebakujayela ukuthi nxa kungathiwa i-LDC sokuthiwa i-LDC ngiswangirayo kumbe kuthi i-ZANU PF ngumjulu that is wrong
ye uyakhuluma lapho Bebe baba Moyo ukuthi khonokhu ukuthi kusetshenziswa amabizo abantu uzokuthiwa-ke iZANU PF ngamongameli Mgabe kuzobuya iZimbabwe People First nganginkosikazi Joyce Mjuru kuzobuya konke nje nxa umuntu elebandla lakhe libizwa lokhokhelayo. So kungaqedwa njani khonoku?
Amabandla aphikisayo kumele sibalekele nathi amagodi ngama-mistake ayenzeka na emaphathinini abo zamu-PF. Lokuthina sokungathiwa umuntu ngumkhokheli ngiyosedlibandla. Ngifice umkhokheli ekule bandla eselamandla okwedlula ibandla lonke abantu bonke. So sokungathiwa uba yinkosi. Emabandleni aphikisayo lawa siyakuzama ukuthi sikulise khonokho. Njengoba sethile igwebhe ukuthi into ingaba umkhuba ibe yiculture. Abantu ungamtshela ngephathi uyalibuza ukuthi ukhokhelwa mbani. Kuthimake kuqakathekisa umuntu okwedlula iphathi. Kumbe khonokho okumele yiphathi yinto yama sihamba sesifundisa abantu ukuthi hayi okuqakathekileyo yiphathi lokuthi iphathi meleni ukwenzela ukuthi kungabi lo muntu othi le iphathi ngeyami lo umuntu ngiyamxotsha lo umuntu ngiyamenza so khona mihlala sebesesaba ungamenzela kuzane ukunjani abantu ababuzane phakathi abantu bayamesaba umgabeni bamesaba ukwedlula kuthina ekokanye amabandla. Ikhozi yiba basebenza layo kumele bamkhuze kodwa bayamesaba ube yinkosi. So kumele kulishe khonokho kupolitics ukuthi izinqumo zephathi, imithetho yephathi, isisekelo zephathi kube yikho kukhulu ukudlula umkhokheli ngabakhokheli bephathi.